zombili-ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyonali inyanga kuzabuya-ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade ivele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Namafitshane-ke okade ebhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuzabhadala ama-950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kade kumele ivele ibhadalwe kususela ngo-Okthoba kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December, i-supplementary esingathi ngeyokungezelela kuze kuyephutsha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi-ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo-ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe-950 yona leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonokho futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu kumbe kade uqhatshile endlini yomuntu, umuntu lona la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi engayohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS, kathesi hhayi umuntu usezabuya kozokhwela nxa yakuthiye kubo-2000 ukuze la asale lokuncane kokudla lemuli yakhe. Incwadi zika-January vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngo-2021 la ule mali yakhe. So lijogo elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Uyakwazi ukuthi iningi labantu, iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza, kodwa kathesi kuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu, silazi intandane abayiba abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS nxa ungathi uyayisebenza ubona ngantiwa yimali encane, kodwa ukuthi uyithole-ke yimali enzima kakhulu ukuyithola ikakhulu nxa uzisebenza, ngoba kati imali yakhona uyabe uzayithatha ngathi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini, akula muntu ovunyelwayo ukuthi aye zama lapha halaphana. Abantu baku-lockdown njengoba vele kathesi ungakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu. Kuzoba njani-ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelwe? Njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede, bagcine bethathelwe enye impahla yabo esezindlini. Abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa, sikhangela lokuthi kathi ivele isevisi abantu abayitholayo ku-City Council kathesi kuyini. Amanzi abantu bazikhele emachibini esikhathini esiningi, i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho. So isevisi versus imali okumele abantu bayibhadale kangangantwa kakuhambelana.